sonke siyazi ukuthi kuleli lizwe kakula muntu ongena abe ngujaji emakhosi aseZimbabwe nxa engasebenzeli izanupiyef. Njalo sonke siyazi ukuthi uZulu waseZimbabwe wayesethe khona yena isifiso sabo ukuthi kudinga utshalimane wevethu. Abantu kabafaka ama-CV. Ama-CV lawa akhangele ngoZulu banelise ukuthi babuze imibuzo laba bantu abakhuluma ngotshalimane ukwenzela ukuthi idinge umuntu ongabambi uhlangothi nethi ngelezane kumbe ngele-MDC kumbe ngelayiphi party. Sifuna thina umuntu ozasebenzela uZulu ayikhona ukuthi enze umsebenzi ngokuthi abekheliwe izane ukuthi yenzele.
Njengoba sekhethiwe sengenile kulesi sikhundla uChigumba, kuyini elingamxwayisa ngakho?
Kabe kwazi ukuthi kasebenzeli zami, usebenzela abantwana baseZimbabwe, kalandele imithetho ekhona, njalo alandele izifiso zikaZulu. UZulu hlaba umkhosi ngokhetho lelisiyakilo, ngoba uZulu uthi khona kule migoqo kumele itshintshwe ukwenzela ukuthi siphume lokhetho oluzavuma umhlaba jikelele. So nxa engene ngosisini leyana bahlazithele ukuthi usebenzela uZulu, ngoba ngehluleka ukusebenzela uZulu sizawuhlaba umkhosi sitshengisa ukuthi sehlulekile usesebenzela izandla.